Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Kanjani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomfulo mhlaka 6 kuNcwabakazi 2018 nguNtungamile Inkomo. Endabeni zethu lamhlanje
sijumayela ivangeli lokuthula ukhetho lungabi khona yilo ivangeli esilokhu siliqhuba njalo ukhetho soluphelile ngakho lindaba lathi iyasihlukuluza ukuthi sokuzwakala sokusiba le msindo ukhetho soluphelile.
Abo manyano wa Christian Alliance sebesole kakhulu ukuhlukuluzwa kwabantu ngamasotsha eHarare.
Kuza kuba nzima ukuthi umnangagwa abantu bemkholwe ngoba yibo phela ababulela umnotho izolo. Ukhumbula ukuthi nguye obephethe ingatsha zikahulumende ezicakathekileyo izolo.
Abatshali bezimali sebezatheleka ngobunengi na eZimbabwe njengoba ukhetho solwedlule. Ikusasa le-MDCT ekhokhelwa nguThokozani Khuphe lona limi njani nanku leli bandla linqotshwe kabuhlungu kukhetho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umanyano wenhlanganiso zamakholwa esiKristu owe Christian Alliance ususole kakhulu ukuhlukuluzwa mahlayana kwabantu libutho okubikwa kuqhubeka eHarare. Umanyano lo uthi uMongameli Emmerson Mnangagwa kumele angenele kuqedwe ubudlova lobu. Amasotsha la abikwa ehamba echaya abantu emalokitshini ebethesa umlando wokusekela iMDC Alliance. Ababulale abantu abayisithupha abulale njalo abantu abayisithupha ngeviki edlule ngesikhathi abasekeli be-MDC Alliance besola impumela yokhetho ngokutshengisela esitaladeni. Sixoxe lomqondisi wenhlanganiso ye-Christian Alliance umnumzana Useni Sibanda.
Sina sibona lindaba indaba ebuhlungu kakhulu ngenxa yokuthi besijumayela ivangeli lokuthula ukhetho lungabi khona yilo ivangeli esilokhu siliqhuba njalo ukhetho soluphelile ngakho lindaba lathi iyasihlukuluza ukuthi sokuzwakala sokusiba le msindo ukhetho soluphelile ngenxa yokuthi indlela esasivumelane ngayo lo hulumende labantu abazela kuma-political parties ayehlukeneyo yokuthi senzeni yonke into yethu ngokuthula. Njalo abantu beZimbabwe akumelanga ukuthi betshaywe ngamabutho nxa bona betshengisela ukuthi abasuthiseki ngolunye ulutho. Kumele ukuthi beyekelwe behambe kumthethwandaba kumbe yilaba abaye befuna ukutshengisela bencediswe ngamapholisa ukuthi bekwenze ngokuthula kodwa ayikhonti beye betshaya.
Umnangagwa uhlezi ehlabela ingoma yokuthula selesikhathi impela kodwa ukuhlukuluzwa kwabantu lokhu libutho akuhambelani ngitsho la kukhulumayo. Kungaba kuyikuthi umnangagwa kenelisi yini ukulilawula ibutho?
Hayi, singazi lokho kodwa sikwaziyo ukuthi yena ubaba umnangagwa izinto azikhulumayo izinto izinto engathi eziluthukela kithi ukuthi uyabe ekhuluma sithi ekhuza ukuthi akube lokuthula. Ngibonile njalo laphana kudutshulwa abantu ngabesibuthi uthe yena lindaba kayihlolisiswe masinya. Sabona njalo intatheli zindaba zihlukuluzwa njalo amapholisa kwathunyelwa umuntu omkhulu ukuthi ezolungisa ngakho kukhanye ngumuntu ofuna ukuthi kwenziwe izinto ngendlela eqondileyo. Siyathemba njalo siyakholwa njalo siyathandaza ukuthi uzaqondisa njalo athole indlela yokuba akhuze abesibuto ngoba nguye ke ngokwazi kwethu oba in-charge esingathi ophezu kwalo ibutho kuwo wonke umuntu. Kumele ukuthi ngabe into le ayikhulumayo ilandelwa ngumuntu wonke.
Kulo mlando elingawudlala yini lina njengabamasonto ekubeni kube lokuthula elizweni ukuhlukuluzwa kwabantu lokhu kuphele?
Yeah. umlando wethu uqhakathekile ukuthi sithole indlela yokuthi wonke umuntu abantu bakhulumisane ngoba nxa izinto zizinhle lo nalowo donse siyale omunye donse siyale kodwa thina kathesi siyasebenza kanzima siqoqoda eminyango yamadoda la ehlukeneyo sithi kibo bantu asikhulumeni sane nini ukwenzela ukuthi sakheni iZimbabwe entsha ngobukulwa induku ayakhi muzi singathana lapha ngezinduku wonke umuntu abe lendunduma kwenzakala okuningi kodwa ekugcineni ilizwe lethu leZimbabwe alisoze liye phambili ikanti thina bese sibona sokuqalisa ukuba lo mehluko sokuqalisa ukuthi abantu beqalisa ukuzolunguza ukuthi engxenye bengaletha imali engxenye ungavuka imisebenzi thina njengabamabandla sikhangela abantu bethu abangasebenziyo sikhangela abantu bethu abalambayo sikhangela abantu bethu njalo abanye asebefile kudutshulwana kulinyazwana kangaka ngakho lokhu sifunda kuphele kukhulunyiswane iZimbabwe yephambili
Omnumzana Hussein Spanda ngumqondisi wenhlanganiso yeChristian Alliance Amazwi yakhe acizelelwe lilunga lezanu PF umnumzana Joseph Chuma yena othi ukuhlukuluzwa kwabantu lokhu kumele kuphele ngokutshetsha
amasosha akumelanga ayifika esigabeni sokuthi kuna asehlukumeza abantu njengendlela le engiyibona kuma video njengalona umsosha engihambona edula direct ekhombele abantu abagijimayo abangahlobanga bona yena kodwa wadubula direct kibo abanye bangingabona bedubula laphezulu ukuthi ukuthi babe sethusela nje okuyiko esingakuvuma kodwa ukuthi udubula abantu direct ubona bengela zikhali zokubisela usuka kudidisa ingqondo ngoba mbona ngantwa kusuka yikubulala ke lokho akusekho ukulungisisa ngoba umsebenzi wamapholisa lamasosha yikugcina ukuthula lokuvikela isizwe hathi ubana kubulawe isizwe so nxa besenza kunoku abakwenzayo hhayi asingeke sakusekela kulunganga akumelanga bahlukumeze abantu kumele kube ukufaka ukuthula phakathi kwesizwe nxa abantu bebexabana hathi ubana kuhlukumezwe abanye kuthiwa abanye kubulawa abanye lokho mina kangivumelani lakho ngempela ngoba kumele sihloniphe impilo yomuntu kumele sihloniphane njengabantu sifunde futhi ukuzwelana lokutolerathana ma imbono yethu ithiyele kodwa kakhulu kakhulu sibili into evuze yenziwe ukuthi abakhokheli bethu abaphumele egcekeni uthalo advocate Jamisa uwabunayo sekukhulumile advocate Jamisa akakhulumi baphumele egcekeni ukuthulisa abantu babo andabona for the first time wakhangela amalunga ezana u-PF awakho khona ebudlangudlangeni wonke lowo bazithulele ngoba umkhokheli wabo ukhulumile egcekeni wathi bakithi singangeneli udlangudlangeni lowo noma bengazingani bawuxhopha ungaphindiseli and so far so good bona nta balalele umkhokheli wabo so kanti-ke bengingafisa njani kana ngabe ubaba u-advocate uchamisa ngenza into efanayo apholise abalandeli bakhe kulokuthi abalandeli bakhe bebe behlukunyezwa bechithelwa yimpilo belimala nento enjalo njalo akaphumele ekugcekeni laye acele abalandeli bakhona babe nokuthula kuze kulungise izinto kuhle ngendlela efaneleyo ngayenze phela indlela njengoba evele efundile njalo eliqhweda indlela eqondileyo uyayazi ubanamela okuhambise njani kuze kufike kuhle emaphethelweni kungelamuntu olimeleyo kungelamuntu ofileyo
Kodwa okwenzakalayo kathesi Chuma ukuthi amasotsha eHarare abikwa ehamba ekhipha abantu emabhawa ebadudula ebachaya esithi behambe ezindlini kungela kutshengisela okwenzakalayo. Abaningi bayazibuza ukuthi umnankagwa njengoba ehlezi etshumayela ivangeli lokuthula kungani engawamisi amasotsha lawa kumbe abotshwe.
Yabona okunye into kumele kunanzelele futhi ukuthi bona sizabe silokhu sidinga umthakathi icelo sokukhonja umama ngento engekho. Amasotsha amapholisa labo ngabantu abalengqondo zabo ezioperatha bebodwa ungathola kwabantu kona benza kona okungabomi ukwenzela ukuthi kona uhulumende okababa umnankaka ugconwe. Kodwa-ke mina into esengiyifisela kuyona nxa sokuphumula egcekeni lokhu sesifisela ukubona ubaba umnankaka ethatha ama-steps okuthi akulungisise lokhu once and for all ngoba utshengisela ubana kulabanye abantu phakathi abangenzi kuhle konapho ngoba ngake ngamangala futhi kusenzakala ibombing e-Y6 Stadium laphana. Ngabona amapholisa ezimele nje vele ngelandaba ngantu akulaluto olwenzakalayo kodwa bebona ukuthi impilo kamongameli labanye abakhona bo isikudanger kodwa bazibona nje ngoba ngabe indaba zaludo lokho ngamhlabathi cha bazondile kumbe bakhale nomsebenzi lohamba njani so kumele kulungiswe kona bana kule a lot of polarization within ama security forces ethu abanye bangkhona ngabadonsela ingubo egangeni abanye ngkhona ngavele belezikhwili zabafuna ukuzenza umuntu asuka yenziwa kwakho but like for example ungakhangela kulenye ividiyo ephumayo umsoshalwana wayedubula abantu wathi wabona ukukhona omunye umsotsha wabuya ngemva kegijima vuka wamshaya ikhanda lasemahlombe emkhuza okutshengisela ukuthi kona yinto engakhululekanga lolo ngayo asidubule abantu I'm sure ngoba ungakhangela iningi lawa amasosha babedubula phezulu so I'm sure yi-instruction eyadubula ukuthi hayi dubulani phezulu ukwenzela ukuthi bayithusele nje abantu benjani badispese bebaleke kodwa nangomunye usuyenza okuguqa phansi sibili ekhombela sibili ekushaya ngantu ujane labantu abazambisela yini so khonokwanahle bonto umuntu lowo it's a rogue element within a good institution omele ikhitshwe nale into enjalo so yinto omele zinanzele zalezi kodwa mina ngifisa ukubana ngabe ubaba wethu uyathatha amanyathelo amasinyane okulungisa izinto ezinjalo so ngoba kuyabe kungcolisa uhulumende wakhe kungcolise futhi uzimoyezekile le party yethu zanukevu yet we are not involved in all these things ezenzakalayo
umnumzana Joseph Chuma lilunga lebandla lezanu PF Umanyano we-MDC Alliance ukhangelelwe ukuphikisa impumela yokhetho lukamongameli emthethwandaba kuliviki. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Isisekelo sombuso weZimbabwe siyavuma ukuthi abanqotshiweyo baphikise impumela yokhetho lukamongameli phakathi kwensuku eziyisikhombisa ngemva kokumenyezelwa kwalimpumela. Lokhu kutsho ukuthi umnumzana Chamisa kumele abe esehambise isikhalazo sakhe enkantolo kusiyafika umhlaka 10 Ncwabakazi. Igqwetha kusisekelo sombuso umnumzana Lovemore Maduku ongomunye wabanqotshiweyo kukhetho lokudinga umongameli uthi nxa uChamisa efuna ukuphikisa impumela le kumele ahambe elobufakazi bama V11 forms.
Kukhothi kunenikwa ne-evidence yaye ma V11. Ma V11 ane-candidate yesiyangayiri mu-election. So
umthetho uyavumela ukuphikisa impumela yokhetho kodwa ekhothi kuhanjwa ne-evidensi yama-V11 njalo uChamisa olama-V11 afana lawo wonke umuntu obencintisa ekhethweni lokuba ngumongameli. Mina ngokubona kwami kuma-V11 forms engiwatholileyo impumela iyafana lalokhu okukhitshwe yizeki.
Isisekelo sombuso sithi umongameli kumele agcotshwe ngemva kwensuku eziyisitshiyagalolunye kwethulwe impumela yokhetho nxa ingaphikiswanga. Kodwa njengoba uChamisa le-MDC Alliance yakhe besiya enkantolo, uMaduku uthi umthethwandaba kumele ukhiphe isinqumo sawo ngemva kwensuku ezingamashumi lane. Ocubungula ezombusazo umnumzana Buckler Tambo uchasise ngokungenzakala ngemva kokuphikiswa kwempumela yokhetho.
MDC Alliance uba uChamisa ungenisile udaba lwakhe Constitutional Court ngemva kwamalanga lawa singathi isikhombisa wasokuza ukuthi iConstitutional Court ibisehlala phansi ibizothola ukuthi hayi ubaba uMnangagwa ube ngumuntu owine ngendlela esemthethweni lokho ke sokuza kutsho ukuthi ngemva kwe 14 days akuqala ezokuthi kuzwakale iConstitutional Court uba uMnangagwa usengavunyezwa ukuthi agcotshwe uba ngupresident 48 hours after.
Abasekeli bakaChamisa sebekhangelele ukuthi akhwezeke udaba lolu enkantolo kuliviki. Lanxa abanye besithi kabalalo ithemba ngoba imithethwandaba isebenza yeyamele kubandla lezanu PF. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kunjalo nje izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwelebhilitane seziveze imbono etshiyeneyo phezu kwempumela yokhetho. Kubika intathelizindaba yethu uEzra Jesus Banda.
Iningi lithi belikhangelele ukuthi umnumzana Nelson Chamisa uzanqoba kalula kulelu khetho. Umnumzana Honors Khali uthi kakuzwisisi ukunqoba kukaMnangagwa. Kodwa uthi nxa enqobe kuhle akusetshenzwe laye.
Abazama ukusebenza laye sibonene ukuthi injongo yakhe yini. Ufuna ukulithuthukisa ilizwe lethu okanye ufuna ukulibulala njengabanye bakhe. Asesimnikeni ithuba.
Unkosazana Ntombi Ndlovu uthi ubona engani kube lobuqili obenziwe yiZimbabwe Electoral Commission iZEC.
Mina marizas lawa ngwatembe angibona ukuthi afe bona ngani urigiwe because siphuzile lokwathola ama results buzu sithwala nje muzokuthiwa ah izekithi engkhona ngesikhathi singaka kodwa kungabe yileso sikhathi amaisa sayathola phakathi kobusuku abanye abantu sebelele
bakhona abathi sokwesikhathi senqwala phambili umnumzana Thabo Mpofu ngomunye wabo
abantu bakithi sebekhathele into abayifuna ngalesi ukuthula sebefuna umuntu ozabakhokhela benze izinto abafuna ukuzenza into lezo zothona sketch my politics singakwazi ukuthi ngubani owinayo ngubani ozaqhubekisa abantu abasephambili abanye laba abahambi lokuyafika emakhaya bayikhuluma labantu emakhaya kanti abantu abaningi abantu abayibo abaphethe eZimbabwe basemakhaya
umnumzana FBI uthi ukhalela ukuthula eZimbabwe njalo abantu abafuna inhlala kahle abalandaba lokuthi ngubani obusayo
izakhamizi zisalele kuhle abantu bekwanisele ukuyathengela isinkwa sabo emashophu ngoba omama bechurch bathe khona bona bathembe kuNkulunkulu
umanyano we-MDC Alliance ukhalelwe ukuphikisa ukunqoba kukamongameli Mnangagwa emthathondaba kule viki ngimele Studio 7 igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Ekungeneni kwakhe embusweni nyakenye umongameli Emmerson Mnangagwa ubhode ngezizwe lezizwana enxusa abatshali bezimali ukuthi bazevula amabhizimusi eZimbabwe. Kodwa iningi belimtshela ukuthi lisafuna ukubona ukuthi ukhetho luzahamba kanjani. Solo edlule lolo khetho. Sesingabona na abatshali bezimali laba betheleka eZimbabwe. Wona umnotho uza kwenelisa na ukuvuselela umongameli Mnangagwa. Sixhume incwethi kwezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya.
Kuza kuba nzima ukuthi umnangagwa abantu bemkholwe ngoba yibo phela ababulela umnotho izolo. Ukhumbula ukuthi nguye obephethe ingatsha zikahulumende eziqakathekileyo izolo ezimayelana ngendaba ezizona ebezingaletha ebezingahuga amanye amazwe angaphandle ukuthi bekuye bezoinvesta eZimbabwe. Izithembiso zenzile esanda kuthatha umbuso uvela kumgabe. Simbonile inyanga zonezi ezingu-8 ezedluleyo. Into esingayitsho sibuye silobufakazi layo yokuthi usikhiphele amapholisi emgwaqweni. Okokuthi umnotho engawuvusa kumehlule inyanga lezi ezingu-8 asazi njalo ukuthi uthweleni abona ngani kuzamenza ukuthi umnotho uvuke kusukela lamhlanje kusiya phambili. Ngaphandle kokuthi nxa kuyukuthi umnumzana uMnangagwa esithi yena ubudlelwane kade labo leChina uzabuquma edonsa amazwe lawo entshonalanga abayibona abancedise umnotho weZimbabwe ukuthi uguqe ngamadola. Ngaphandle kwalokho hayi kuza kuba nzima, so icela ivuthiwe mvuka nkomo.
Ikhabhinethi yakhe ukuze mhlawumbe iphumelele mpela isebenzele ilizwe leZimbabwe bakhona abanye abathi kumele akhethe ngisho labantu abangekho kuzanu PF. Ubona ekwenza yini lokhu Mnangagwa?
Hayi, khona kuqinisekile sibili mfowethu ukuthi abantu engibile kuqinisa lokuthi iZimbabwe bengayivusa lamhlanje iningi labo kangibaboni phakathi kuzana. Kodwa ke into esesiyenza le inkomo ikuloyisa nje ngoba eqinisweni angithi ukhetho lolungikhona lusiya challengewa emthethwandaba kusasa. Kungenzeka ukuthi umthethwandaba uye kuthi wona hayi phinda nini election. So esikwenza kathesi nje ikufanisela. So sifanisele ukuthini nxa uMnangagwa elesifiso sokuthi avuse ilizwe leZimbabwe, asifanisele mfowethu ukuthi lapha azavumba khona ikhabhinethi yakhe mangakhangeli phakathi kuzanu kuphela, kakhangeli labantu ngaphandle kwezanu langaphandle kwelizwe. Baningi amaZimbabweni abafundileyo, baningi abantu bakomthwakazi abafundileyo abazimiseleyo ukuthi bengabuyela ekhaya beyncedisa ukuvusa ilizwe leliya.
Abatshali bezimali abavela kwamanye amazwe ababesithi bamelele ukubona ukuthi ukhetho luzahamba kanjani sesizabona yini besiza eZimbabwe ukuze hlanyela izimali zabo?
Angikuboni lokho nkomo ngoba akulanto eqinisekileyo esitholayo ekhitshwa izintatheli izindaba. Intatheli izindaba ezisekela izanu zikhuluma okunye, kanti ke labanye labo abafikisayo bakhuluma okunye. Sihluleke ukuthi sithole abantu abaphakathi laphakathi ukuthi abangasinika into eqondileyo, ngoba kungathatha amazwe wona lamabili nenhlanganiso yodwa, i-European Union okwakuqala izinhlanganiso yamazwe. Kungani iyala ukuthi ukhetho lolu lube free and fair. I-America layo kungani iyala ukuthi ukhetho lolu lube free and fair. Sizwile ilizwe loneli England lalo, i-committee yonale eyiyona ekhangele ngezeZimbabwe iyala ukuthi impumela yokhetho lolu uhulumende lo ayirecognize, ayemukele. So nxa amazona la European Union elamazwe angu-28 including i-Britain okwakathesi plus yona i-UK on its own le-America, uma yiwo phela amazwe lawa ayiwona adale ukuthi iZimbabwe iguqe ngamadolo kwezomnotho. Nxa bona bengazimiselanga ukuthi bephenduke, ngingazi ukuthi iChina izamncedisa yini uMnangagwa, ngoba iminyaka yonke lokusukela amazonala awentshonalanga aphuma eZimbabwe siwubona umnotho uguqa ngamadolo phansi, bese bekhangela amaChina kube hlula amaChina iminyaka yonke yonale. Angiboni ukuthi siqhubeka sisiya phambili lamaChina kukhona ukuza sinceda, njalo umnotho kangiwuboni ukuthi uzavuka.
Umnumzana Mqondo Banzima Gonya ucubungula ezombusazwe. Ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe linqotshwe kakubi kukhetho, nanku kalitholanga ngitsho lesihlalo esisodwa. Kodwa liphiwa izihlalo ezimbili ePhalamende lakuSenate phansi kweproportional representation. Abanye abasekeli bakamakhuphe sebezibuza ukuthi kambe ikusasa yebandla iminjani, nanku phela lo mholi wabo uvotelwe ingcosana yabantu nje kukhetho lukamongameli. Umgcinisihlalo MDCT umnumzana Pedniko Pepe uthi umkhulu mpela umsebenzi osezandleni zabo.
Ngibona engani ke yonke into nxa isungula kuthiwa khona isitiki somentshisi kumbe ngithi uluthi lomentshisi lwaza iganga lonke. Ngibona ngani ke kufanele siqalise khonapho sikhangele amaphutha ethu, sikhangele lapho esiphazame khona, sibe sesiqondisa ke khonokho, ngoba ngani ke abantu beZimbabwe okwakathesi bebengani abala kuzwisisa ukuthi amabandla amelene neze-devolution of power. Singakuqondisa konkana kube sobala ukuthi njalo futhi amabandla amelene ke ikakhulu ngezigaba, ukuthi ezigabeni sikhangele abantu kanjani. Ngingakunika umzekeliso, ungabona isigaba kunje iMathewelen South, nginike umzekeliso. IMathewelen South itholwa ngeUZANU PF kodwa iseMathewelen South. Okuqakathekile ukufanele abantu bakuzwisise ukuthi-ke khona ngale Mathewelen South lokho kuzabe kusenzakala eMathewelen South akusikho ukuthi kuyabe kusenzakala eMathewelen South ngoqobo. Kuyabe kuyinto ezicabangwa, zikhulunywe, zilungiswe, ziphekwe eHarare bese zisiyafakwa-ke eMathewelen South, ngoba-ke ibandla lelo eleZANU i-headquarters yabo lokuphila kwabo lokuza kwabo nengqondo zabo kusukela khonale eHarare. So khonokho-ke abantu bangakuzwisisa ukuthi-ke ukuthi abantu bazivuse ngokugcweleyo. Siyabe sikhangeleke ukuthi-ke kube lebandla elilaba elilobantu abaningi abavelela eMathewelen South, njalo elilobukhokheli obuzwisisayo-ke izinto ezenzakala eMathewelen, njalo lizwisisa-ke le-culture eMathewelen South ukuthi izinto fanele zenzakala njani, njalo futhi lilama-interest eMathewelen South ngendlela ezithiyeneyo ezigoqela-ke ukuphila kwabantu, ezigoqela-ke i-language yabantu, ezigoqela-ke imfundo yabantwana, yonke into nje ephathelane naleyo ndlela, ngoba umuntu wangkhona uyabe elaye elokufeka ngoba indawo yakithi. Naleyo ndlela mbona ngani-ke singakulungisa lokho-ke, sikhangele kusasa abantu abaningi baza kuzwisisa, abantu abaningi baza kubona-ke ukuthi-ke izanu ilakho ukuthi iphume. Nxa siyikhiphi zanu, asingayikhiphini ngokukhipha upresidenti, ngoba kulobu nzinyanyana-ke ukuthi ungathi wena ufuna upresidenti, ngoba upresidenti usetshenzelwa ngamawadi, ama-councillors asetshenzelwe ngama-constituents, ama-MP. Nxa angavele awine kulezo ndawo ngasadleki, uyabe sewinile-ke sethethe wonke-ke, uyabe sokusenziwa izinto ngentando yakhe, ngendlela yakhe, indlela abona ngayo izinto.
ukuba sekeli benu ukuba landeli benu abangaba belahlekelwe lithemba kulandela impumela yalolu khetho ungathanda ukuthini kubo
Ngibona ngani ke ithemba kabalibone ke ukuthi khonoke kade sikukhuluma ukuthi ke izana uPF libandla lobuqili osobulobunono obukhulu yikho ke sikhuluma ngokuthi izana uyahamba yadinga icompany okuthiwa yimikhubu ukuthi ize balungise ke ukuthi bangaphili bevela njani ke kuma-election esesikukhangele ke kathesi kubalandeli bethu angalahli ithemba kabakhangele ke ezindaweni zabo ikakhulu ngezigaba nezabelo ukuthi badinge ke inkokheli ezivela ebantwini inkokheli ezizwisisa abantu bendawo inkokheli ezizwisisa ke i-culture yendawo kanye ne-culture yabantu abaphila khonapho ukwenzela ukuthi ke senelise ukuthi sivimbeke leyo zanu ngoba uyikhiphe kufanele siyivimbele kumawadi ukuthi siyikhiphe kufanele siyivimbele kuma-constituency singayivimba kumawadi siyivimbe kuma-constituency ngibonani balaleli kanye labalandeli bethu kuzaba lula ukuthi siyikhiphe
Umnumzana Bednego Pepe ngumgcinisihlalo we-MDCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe Sikhangeleke sibona ukuthi abalandeli abalaleli bathini ekhasini lethu leFacebook ele VOA Ndebele uxolisani Dube uthi morning Musa Masbuko livuka njani sisonke mthungameli from Randburg Arnold Sepekolo uthi how are you Mthokazi watching from Gabs eBotswana Siprent Dube watching you guys siyabonga balaleli qiniso hlangana xolani siyabonga lawe khona apha busani mabana ayakwazi ziyibali komendi mabana ingamphoxisa umgani wami xolisani Dube Uthi busani mabhana umntwana ukuze ahambe uqala akhaze mfowethu ungalahli themba uqinisile kolapho axolisani siyabonga balaleli siyabonga balandeli leqhubekele isichaza Tambulo yehlabela ke kamnandi lapho esigqibela indaba za sekseni. Sake hlukana isikhanyele ebezihamba phambili. Abomanyano weChristian Alliance basola ukuhlukuluzwa kwabantu ngamasotsha eHarare. abatshali bezimali sebezatheleka na eZimbabwe ngokunengi njengoba ukhetho solwedlule. Ezinye ingcwedi zithi cha ngeke kwenzeke. Dwakazi kwamele olivalelisayo ngontungameli inkomo likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-7 o'clock. Asidibaneni njalo kusasa ekuseni ngo-6. Litshone kuhle.